Uhlupho olukhona lapha babaNkomo mayelana ngodaba lolu asingakhohlwa ukuthi udaba lolu kakhulu lingezombangazwe lesi esingakubiza sithi politics ngesikhiwa okuza kwenza ukuthi kube lokukhophe olukhulu kakhulu kulolu daba ngoba into eza kwenzakala kulaba abalandeli bakaDonald Trump ababengamalunga ombuso wakhe kuzabe nzima ukuthi badalule konke okufaneleyo ngendlela ababe besenza ama-investigation abadinga ngakhona ngoba bayazi mhlawumbe ukuthi lokho abangakudalula kuza kwenza ukuthi kukhangelele noma kucikele phansi ibandla labo lezopolitiki okungenza ukuthi ibandla labo lezopolitiki lingasasondeli kakhulu embusweni. Ingakho kunzima, ingakho sesabona labanye emuva bathi nxa bebizwa ukuthi bababuye bazoletha ubufakazi bangavuma ukuthi baye laphana phambili ngenxa yokuthi bayazi umthelela ongasuke ube khona phambili. Kodwa ke libona iqiniso belazi khona mhlawumbe ukuthi kodwa okwenzakalayo kwenzakala njalo kwakungaloli iqiniso kwakungayona into enhle.
Uyatsho Dube ukuthi bakhona abantu bakaTrump asebeke babizwa kodwa bala ukuya kumaphambi kwalekomiti laba singabona behamba yini?
Ngibona kuzabe into esafanayo lale bekade esake sayibona ngemuva ukuthi banqaba ukuthi bahambe bayonika ubufakazi obupheleleyo ngenxa yokuthi udaba lolu ludaba oluhluphayo kakhulu babaNkomo ngenxa yokuthi luhlanganisa izinto eziningi ezenza ukuthi kwakhe kokunye kudilike okunye. Ingakho sibona nje behlehlele emuva kakhulu ngenxa yokuthi bayazi mhlawumbe ukuthi kuzabe lo mthelela omubi kakhulu kuyo yonke into lowo bufakazi abangahamba bayebunika ukuthi basakhangelele kakhulu ukuthi mhlambe kulolu khetho oluzayo iparty yabo iyenze ngcono iparty yabo iqhubekele phambili ihambe yenqoba bayenqoba le iparty kaMnumzane uBiden ukwenzela ukuthi bangene esikhundleni ngoba basaphitheka lakathesi ukuthi bona lokho bengakholela ukuthi banqotshwa. Ingakho abasozi bavumbulule into abayibona ukuthi mhlambe izakwenza ukuthi babe sengcipheni ukuthi bengasathola ukhetho kahle. So ambona ukuthi into abangayenza leyo babaNkomo ukuthi bahambe bayenika ubufakazi obuqondileyo obuqotho ngenxa yokuthi babevikela iparty yabo.